Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende utuza hambisa imthethondaba odokotela abakhalala umsebenzi.
So bangabaleka emsebenzini ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela bayakwazi nakho konoku
abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga
kulapha nokuya kumthethwandaba kukhosingakhothi ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwisithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebelenyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule ikholo ngokuhambelana lentengo yedola lemelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi olokuqhatsha odokotela olwe Health Service Board uthi sebekubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikhosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani lenkulumo leze sasilazo.
Lali banike malini ye.
Thina as an employer asoze sikhulume ama figures imiholo yabantu. Isanetika. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana. Kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela, bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokho baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhathile ukuthi basisebenzeni. So bangabaleka emsebenzini ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhathi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoko.
Indlela enhle yini yokwenza konoko?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe ubona ngani kubalekile konoko
wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba
ya ngoba kwakumele ukuthi batsho laba bakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona uma sivumelana sivumelane uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani lenkulumo ezizo ukukhalala usuke nje uzihambele I think akula nhlonipho
Udokotela Paulina Sikhosana umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Service Board sixoxela ye eseHarare kodwa ke udokotela Masimbandoro isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way But for us, we're just hoping that you find solutions which capacity has to report for work. Because taking us to the labor court, ideally, it's not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor code. Ukusihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu ngasihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphukile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. We managed to attend the bipartite meeting on Friday, in which the government offered us a 60%, which we declined. On the basis that cost of living has increased by more than 1,500%, then the poverty 60% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinasifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe wemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngisho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend, the fuel prices have actually increased by 30%.
Udokotela Masimbandoro, isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebe lesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende, labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulume le-Studio 7 ese-Washington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola emelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola lemelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana John Manguja, usiba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu, loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC ngodaba bank ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma lo mphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi baza bophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela antsho kulomthetho, there is a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho abantu baphonge ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasijayelela kakhulu abantu bezanu labo bakithi, hayi akusoze kwenzakali lokho.
Ye, nxa ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, batshele.
Ile mpande ezimbili kule eqala enga uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Enye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakho nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka ku-account engaphandle kumbe iyathunyelwa account yakho ngawula ama-US akho ma-rand ma-pounds uyakwanisa ukuthi afake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi uthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iya kuya ngaphi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So ukuze umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo yimali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela. Kanti esibathi khona awufanelanga uyithathe imali yakhona, ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki. Nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe, ufuna ukuthenga iy'mpahla phandle kwelizwe, ufanele ubhale incwadi ku-Central Bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-Central Bank, isivumelwano sami ese-account yibhenki yami ebhenka kiyo. Owe-Central Bank ngokwabo, so uyafanele ukuthi siye ku-Constitutional Court.
Ubona ngizani liluhambisa nini udaba lolwe-Constitutional Court? njalo naliba ngayo
staff asebenza la lezimbawu lewa women right lo tender elithi kwenzelwe indaba yakho ilihambe ngoba abantu abalama account ama so accounts balemalungelo ukuthi othi lo wothi uyavumelana la bantu siguqula hayi indaba yakho na yashingi nemthetho enke imkhumthetho andaba kusasa sibili import
umnumzana Rejoice Mgwenya incwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare siphinde saxoxwa ngodaba lolo lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo okubandla leZANU-PF
i-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze liphumele phandle labika izinto singathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khona khona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba lokuthemba amabhanga indaba leyo okhuluma ngayo indaba okumele iqalisiswe kanti labona kwamanye amazwe ungakhangela even use-South Africa xa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenza irandi langikhona ngale kodwa engikutshoyo yibona asikubhekiseni kuhle sukufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point oba abantu babalaloko abakuthi ngesingizi i-confidence ingesizi sesine-problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulo mbiko esifakiwe sokulo mbiko osufakiwe sokuthi nje lokho sokuthi nje lokwa khona kwana kwenza ubana abantu babe lokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi laba eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kunobuchosi obugcweleyo kulento ezwakalayo kodwa khonokho ukuthi bona bahlala bejika njalo nje kusuka kube nzima ebantwini
singathi-ke ubona ni uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwe ama-nostro accounts la
angiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengiswa kwemali neminye yemigodo nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la mabumbezi nalawa awuthengisela imali emsikeni omnyama so nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona ikhangele konke lokwana ngoba anta kuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelekuzeolwe-exchange rate ae lokukhwela ikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhweza into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthi kukhwele amagrocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate alikhwela ngoba into yomina singayibalekeli abantu bonke lakade balokhu bephenza ama-price abo against United States dollar so ukukhwela kwe-exchange rate kuzakulokhu ukhweza izinto zonke ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbele kubana asivimbele indawo zonke ukuthi bona i-exchange rate le ibe-controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona kuhlale kukhwela izinto so i-reserve ngabe lo mbono omuhle ukuthi hayi asivaleni labantu kuze ukuthi ngoba bona labana abantu labana abantu belokhu bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kulokhu kukhweza i-exchange rate kodwa engikutsho ukuthina ngabe bakwenza ngendlela ekuthi bona ngabake behlale phansi besibungula into lezi bexwayisise kuhle even to consult angithi bekhulume labantu besiyokubuya ama-pronouncement hatsho bona every day sibesokusiza lokhu sokuthi nje qa labantu bathi ekokhe sesiyivalile bavuke kuseni sesiyivulile khona ubana sokuthi kuna kufaka ibhanga elikhulu elireserve ngezifu ngabantu nje abapha ngugijima nje like lokho okuthiwa ngekuthiwa headless chicken atho kufundi khona ubana umkhono awunoni ngokubanje ngendlela enjalo
ye siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi baza bephelelwa imali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale pho-ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani ngamafutshane baba Juma
yinto ngamela kuyenzakale nale yange yenzakala and akumela kuyenzakale ngalokhu kuyenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally kubhenging system yethu eZimbabwe so in whatever we do i-RBZ into eyenzayo kumele bemeke sure ukuthi imali zabantu zivikele imali zabantu zikhona abantu nxabefuna imali yakhe ayithole
umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi okubandla leZANU-PF sixoxe laye ekubulawayo siphinde njalo saxoxa lomnumzana Alson Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi-ke nanku-ke akwathuleyo
uthi thina isiqondiso esegudwini sivela sibona ngani sivela esigodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso, yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje. Hayi ke sizamile ukuthi sikhulumekele FBC kodwa sisabatholanga.
Senanamasiva we
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust baba Ncube sakwamukela kuhlelo sizokuthwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani njalo usitele ukuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane
inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheleni. Injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelele bephansi. Yikho-ke lawa ama-awards lawa zabe khona mhlaka-26 kuyona linyanga sikhonapha e-Homestead Conference Center.
Liyabe liwayenzela ngaphi?
Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, ngathi-ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola-ke isicoco leso.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kusiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibile ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke? Umfowethu
abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda ngesindebele ngesitonga isikhalanga ikanjalo kanjalo.
Singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona ime njani khonapho?
Okwakade sibe sibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies kuphela.
Singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho?
Okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implemente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasela kuphela.
Ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho?
Kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi. Ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sekunganabo abambihle sokuphonga ukuhlanganiswa lokunye nje ongawuthi kukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa likhuluma.
Ye, kodwa ubonani kuyalungiseka khona?
Lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube.
Ye, into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sisikhakela lezi zamasiko akithi. Akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko. Asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo.
Lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje wokunhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale-ke kuBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube.
Lami ngiyabonga.
Hayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale. Omanje-ke sike sizwe esibhadalane labatsha silo Mike Wobe.
Yebo, mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Khulakhwashe Muntsanka, ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uZulu ngaseBhinga, engaphansi kwesihloko esithi Siyabuwa Development Trust. Kuda, ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani?
Siyabonga balaleli, siyabonga kakhulu baba Hobe, siphilile.
So Kuda, ngisanda ukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona ele njongo yokuthuthukisa abantu eBhinga, awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Isiyabuwa Development Trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana zabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe so ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no into leyi ilokhu iqhubekela phambili basihlalisa phansi bathi abatsha nganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu yikho-ke seqalisa uhlelo okuthiwa yisiyabhukwa development trust sikhangela i-development etshiyeneyo sikhangela esithi i-social development sikhangela njalo esithi i-economic development sikhangele njalo i-infrastructure usocial baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwa bethu bafunda njani sikhangele njalo i-health yethu izibhedlela zethu sikhangele njalo ukubana singancedisana njani uma-livelihood into ezinjengamamanzi ahluphayo abantu uzulu ebhinga sikhangele njalo abatsha bakhala bethi asinamisebenzi sifuna imisebenzi ikho lapho esithi khona hatshi siyadinga lathi ama-partners abebuya ezithatha ama-opportunities agcweleyo ebhinga ukubana be-create employment for abantu
sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka imali liyitholaphi
liqiniso sibili into azimanjongonjongo akusibelanga kuhle siqalisa amankampani hhayi esangcono kuma-diamonds babesineda bethi hatshi we understand i-plighten liqiniso lisalele emuva bavanini lokhu lenza lokhu kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporal social responsibility ngeke beyikwanise njalo nje sikhangela thina ama-pocket ethu lapho esisebenza khona sithatha izimali from our own pockets sisiyayenza i-development esiyenzayo so ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi esingabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwu-accomplish asikukwaleze ngenxa ye-lack of resources akula mali
njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na
ethu asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi njengabatsha sisebenza labadala besilayela sisebenza nabachifu yethu esithi ngesisonga ngosinqwami sisebenze njalo nabanye abadala abebesincedisa
ulasi isicelo sokunikeza uzulu na
isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uzulu kumbe siseyurophu kumbe siseamerika kumbe sisouth africa masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo ebhinga amanzi ayahlupha sibili bambenini lisincedise ukuthi sidile amabhoz izikolo azilamafenitsha abantwana abafundela ezikoleni ezifakwe utshani sibambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo kuningi sibili esingakwenza okuncane elilakho sibambenini lisincedise nxa befuna senze ama-conference in those various countries siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference nxa befuna ukusibamba i-email yethu kuthiwa ngokuthi siyabuwa development
hayi sikuzwile mnumzana khula kwashe montsanka siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo bhuti
siyabonga kakhulu baba hobe
mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana khula kwashe montsanka abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 yiyona username yami lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo-8 pm bese lugqiba ngo-9 pm wanelokwanamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe zimbabwe omuhle mthwakazi omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe soke isikhathi sokholo lwesikristu silontungamele nkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
ngizabala kumakhubo ichapter ka-40 lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, echaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe inkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngezikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale, kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni, kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi lesi esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale azathi ayi ngiphilelani na. Manje mina bemfuna ukukhuthaza namhlanje ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavid. Njalo siyazi ukuthi uDavid uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavid ukuthi sihlangana laye ebulala uGoliyathi. Akula muntu ongasaziyo lindaba kaGoliyathi. Sihlangana laye uDavida ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida sihlangana laye laphana esithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha sihlangana laye esithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, indaba wayekhala lapho uDavid, kukhani inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka esesehluleka lokuthi angaphuma njani, kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwechaphozi, kuyindoda eyayikhanile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje, ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwechaphozi. Yazi akula nto ebuhlungu njengoba phakathi kwamadaka, phakathi kwechaphozi. Uyabusukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ichaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile, impilo la iba njalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ulalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho, uNkulunkulu njalo useduzane lawe. Isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe, uNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi,
bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu, ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka, Baba, esula izinyembezi zawo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Islanders libe nguChikile Obhanqa 1-1 lele-Rentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Blue Chiefs 1, Wange 0 Black Rhinos 0. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa emthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisa ngenjabulo uCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.